siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inxa esesileka ukulungisisa ingxabano ezisekhaya eZimbabwe. Udaba lugukura wonke akukakhulunywa. Imisebenzi yaphela, imikhuhlane yanda. Uza kumelela na ukuqondana nenhlupheko ze-Afrika, i-continent. Awusuze kwenzakale mfowethu.
Umongameli Mugabe usuka elizweni elubhekise kwele Ethiopia ukuyangena umhlangano we-African Union okhangelelwe ukuphatha indaba ezitshiyeneyo ezigoqela izintuthuko, umkhuhlane we-Ebola kanye lokungahlaliseki okuseNigeria.
Abalimi abavele esigabeni zonke zelizwe batshengisela emahofisini ebandla lezanu PF eHarare bekhalaza ukuthi umongameli Robert Mugabe angenele kudaba lwabo lapho abathi baxolibezelwa empahleni zokulimisa.
Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweZimbabwe National Strategic Plan for Mental Health okusekela imizamo yokuthuthukisa uhlangothi olubona ngabahlaselwa imikhuhlane yengqondo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalimi abavela ezigabeni zonke zelizwe lamuhla batshengisele emahofisini ebandla lezanu PF eHarare bekhalaza ukuthi umongameli Robert Mugabe angenele kudaba lwabo lapho abathi iziphathamandla zebandla lezanu PF zabaqelibezela ngokubathathela imali kanye lokungabaphi impahla zokusebenzisa ekulimeni njengokuthenjiswa kwabo. Abalimi laba bathi iziphathamandla zebandla lezanu PF ezigoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Joseph Mate lamalunga ogatsha lwabatsha zasebenzelana lenkampani yeLush Investment elobudlelwano lohulumende yona engagcwalisanga izithembiso zayo zokubapha impahla zokulimisa ababezibhadalele, njalo akulampendulo abayitholayo nxa bebuzisisa ngalolu daba. Senelisanga ukuzwa imbono kamnumzana Chombo lomnumzana Mate ngalolu daba. Asizweni abalimi laba betshengisela. Omunye wabalimi abakhulume le Studio 7 umnumzana Agripa Lwenja uthi okudanisayo ukuthi abakatholi impendulo evela kuziphathamandla zikahulumende lanxa bebuzisisa ngalolu daba. Asizweni imbono yomunye njalo umlimi umnumzana Jason Chirindi weMashonaland Central.
Bakauya abantu belash kuma areas kwese bachiyedza nopese pavanogona napo
bachi iziphathamandla zenkampani yeLush Investment zabuya emizini yethu zathi sibhalise ukuthi sathole impahla zokulimisa. Mina nginje ngabhadala imali efika amakhulu ayisithupha zamadola ngisithi ngizazuza impahla zokulimisa, kodwa kuze kube lalamuhla kulalutho engiluzuzileyo. Kusobala ukuthi ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF zingcolisa ibizo laleli bandla. Kunje nje abanye babo yibo abasivimbelayo ukuthi sikhulume lo mongameli Mugabe ngoba asikholwa ukuthi engafuna ukuthi lokhu kwenzakale.
Abanye abalimi batshele iStudio 7 ukuthi sebetshelwe izilimo zabo, njalo abanye babo abenelisanga ukulima njengenjayelo. Bathi isehlakalo lesi sithinte abalimi abedlula inkulungwane esiyisitshiyangalombili 8,000. Omunye wabalimi abakade betshengisela unkosikazi Regina Mazivananga uthi bazaqhubekela phambili ngalokho ukutshengisela kusasa ngoba izikhalazo zabo zingekemukelwa.
Idale leZanu PF Politburo namhla libumbe ikomiti ezakhangela udaba lukamnumzana Didimus Mtasa, yena othi umhlangano webandla leli owe-Congress wenziwe ngompalakazi nyakenye awenziwanga ngemfanelo, ngalokho impumela yawo kumele yesulwe. Ikomiti le ikhokhelwa ngomsekeli kamongameli Mugabe umnumzana Phelekezela Mphoko. amanye amalunga ayo abalisa umnumzana Sevia Kasukuwere, umnumzana Patrick Chinamasa, unkosikazi Grace Mgabe, Pupurai Togare Pilo, umnumzana Kembo Mohadi. Umutasa wetheswa icala lokweyisa lokuhlambaza ibandla ngemva kokuba ethe akuselambuso okhululekileyo kuzano PF. Wethule amazwi la esola ukususwa kwakhe labanye bakhe esikhundleni besetheswa icala lokusekela unkosikazi Joyce Mujuru, yena oyetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kaMgabe. Amalunga ezanu PF akucele likaMnangagwa afuna umtasa axotshwe kokuphela kubandla leli.
Uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lweZimbabwe National Strategic Plan for Mental Health ukusekela imizamo yokuthuthukisa uhlangothi olubona ngabahlaselwa imikhuhlane yengqondo elizweni, okusobala ukuthi ibisele ibisilela isikhathi eside ingananzwa. Intathe yezindaba ithume evisikama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula lolu hlelo, umphathintambo wezempilakahle uDr David Barirenyathwa utshele abekade bekhona ukuba kuqakathekile ukuba zengezwe inhlelo zabafundela ukwelapha ababulawa yingqondo ukwengezelela kulabo abakhona. Ethi okwamanje isimo kasisihle ngoba bebalutshwana kakhulu abakulolu hlangothi. Waveza lokuba ukusungulwa kohlelo luzalandelwa ukuqakathekisa uhlangothi lwempilakahle yengqondo kuzaphathisa ekuqondiseni indlela okumele ithathwe lugatsha lwakhe ukukufeza konke obekusilela sonke lesi sikhathi, lanxa ubesazi mhlophe uhulumende ukuba kuluhlangothi oluqakathekileyo. Lokhu kugcizelelwe njalo ngummeli wenhlanganiso ebonayo ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO kuleli uDr David Okello. UDr Okello ukhuthaza uhulumende ukuba aluqakathekise lolu hlelo njengoba imvama abezempilakahle beqakathekisa eminye imikhuhlane ebonakalayo.
Change in disease pattern, including with HIV, natural disasters, post
ukuguquka kwemikhuhlane okubalisa igciwane le-HIV, ingozi, ukuhlukuluzeka engqondweni. Liyazi ukuba ngomnyaka ka-1980 sisiza lapha. Iningi lalabo abalwa impi yenkululeko besiza bevela empini kwaba yinkalakatha yendaba. Udubo lokuhlukuluzeka engqondweni belusobala kibo. Lokhe besabhekane lazo lezi nkinga. Njalo kasiyawuqeda umsebenzi. Sikuthatha lula ukuba bayanelisa ukuqhubeka ngempilo zabo. Iningi abazange bathole usizo. Ngibona ingani sekungumsebenzi wengcwethi ukuba lukhangelisiswe lolu daba lwempilakahle yengqondo kulaba bantu. Sengikhulume njalo ngodaba lokudakayo okufana lezidakamizwa lotshwala. Kuyinhlala yenza ukuba lezi ndaba vele zingaqakathekiswa lasesintwini. Hatshi esintwini kuphela, lakhathesi lasikanelisi ukuluqakathekisa lolu daba lwempilakahle yengqondo kulolu gatsha. Njengalokho esesithe sakwenza kumkhuhlane okufana lowoqhuqho olugcikwane leminye.
Kuthi umsekeli kamqondisi enhlanganisweni ye-Center for Disease Control, unkosikazi Paula Morgan, uthi kumele ziqedwe izehlakalo zokubandlulula labo abahlaselwa yimikhuhlane yengqondo. Umqondisi walolu hlangothi kugatsha lwezempilakahle unkosikazi Shelley Sithole uveze ukuthi ukuphawulwa okusemthethweni kwalolu hlelo kulinyathelo elihle ngoba kuyindlela yokuphathisa ukuqhutshwa kwenhlelo eziphathisa abahlaselwa yimikhuhlane yengqondo.
Kusukela namuhla sizama ukuthi sisebenze sonkeni lamanye ama-ministries and le community lama-partners lama-stakeholders ukwenza ukuthi sonke sibone ukuthi siyaphakamisela phezulu udaba lolo lelokhuzeni olokubona ukuthi umkhuhlane wengqondo uyavikelwa. Nxa sungenile uyayelatshwa. Then sipromote futhi ukuthi impila kahle yengqondo sipromote ukuthi vele umuntu vele angabreak down to the point ukuthi agcine segula umkhuhlane wengqondo.
Lanxa kuthethe isikhathi ukuziqakathekisa lezi nhlelo zempila kahle yengqondo, unkosikazi Sithole ethi ngoba beyingekho indlela eyayihleliwe ukuqhuba imisebenzi okukhulunywa ngayo ngaphansi kwe-Mental Health Policy ka-2004 osekuzagoqela lokuphatheka kukaZulu layekizo
abo. And besides kumele kube lokuqhubela phambili ngokwelatshwa kungaphelele esibhedlela kuphela i-community bona ukuthi khona iyabathatha abantu laba ibahambisa kuma-follow-up clinics ukuthi bathole imithi yabo because nxa bengasanathi imithi leyana babuyela bayarelapsa ngesilungu esikuthi kurelapsa bayarelapsa babuye bheke esibhedlela so
owake waba ngumahluli osewayekela umsebenzi uJustice Selonare laye ubekulo mkhosi eze njengomgcinisihlalo webhodi ebona ngezamalungelo ezibotshwa esezitholakala zilo mkhuhlane wengqondo ye-detained mental health patients ephathisana labodokotela abasebenza kulolu hlangothi lwezempilakahle yengqondo. Uthi uNare bukhona budlelwano obukhulu phakathi kwabathetha amacala labasebenza kulolu hlangothi ngoba bekhona abawadala ngenxa yokugula kungakho bebasa kubodokotela bengqondo ukuze sazakale isimo sabo ngesikhathi bewadala kakhulukazi awokubulala.
Ngaze kutholakale ukuthi umuntu onjalo uphambene ingqondo. I-verdict kakhulu emangalisa abantu ukuthi siyabhala ukuthi not guilty. Special verdict is that he must be referred to a special home ayokwalatshwa. Ngoba he was not in charge, fully in charge of his faculties ngaleso sikhathi. Yeah. So if njengo-chairman bangaze basentenswe abantu bahanjiswe emlondolozi ukuthi bayekwalatshwa okwesikhathi. We then meet them, sihlangane labo ama-recommendation owa doctor ukuthi ngokuthola imithi eyaneleyo usesilile engqondweni.
Babikwa bebalutshwana kakhulu abaphatha umsebenzi kulolu hlangothi kusukela kubodokotela ezinye zengcwethi ezinjengama-clinical psychologist labongi okuyinkinga enkulu ngoba kubuyisela muva imisebenzi yokuphathisana lozulu ohlaselwe yimikhuhlane yengqondo. Uhulumende ukhuthaza njalo ukusebenzelana labelapha ngendlela zesintu kanye lokuba yenziwe inhlolisiso ngokwaneleyo ukuba ziyasebenza na loba hatshi lezo ndlela. Lanxa esenze imizamo ukuthuthukisa lolu hlangothi lwezempilakahle yengqondo, uhulumende uthi kumele luqakathekiswe ngendlela ephezulu ngoba kuyiyona nsika yempilakahle yomuntu ziqedwe lezo ndubo ezibangela ukwanda kwalezo zehlakalo okufana lokuswelakala kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Mugabe usuke elizweni namhla esiya kwele Ethiopia ukuyaphatheka emhlanganweni omkhulu oye-African Union okhangelelwe ukuphatha indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ezentuthuko, umkhuhlane we-Ebola kanye lokungahlaliseki okuselizweni le-Nigeria okubangelwa ngabahlamuki be-Boko Haram. Ekupheleni komhlangano lo mhla ka 31 kuyona le inyanga, uMongameli Mugabe uzathatha ubukhokheli be-African Union okomnyaka engumgcinisihlalo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uMugabe kalungelanga ukukhokhela lumanyano ngoba engumuntu ongela nhlonipho kundaba zombuso okhululekileyo kanye lezamalungelo oluntu. Kodwa esinye isiphathamandla se-AU umnumzana Erasmus Mwentsha utshele iStudio 7 namuhla ukuthi kavumelani le nhlanganiso lezi. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi ubona uMugabe senelisa na njengomkhokheli we-AU ukulungisisa indubo izwekazi le-Afrika elibhekane lazo.
Uba Mugabe ngumongameli welizwe elilobuyanga obumangalisayo e-Afrika. Yena ngokwakhe uvele ngumuntu ongayivele kasekho esihlalweni sokuba ngumongameli. akakwanisi nxa esehluleka ukulungisisa ingxabano ezisekhaya eZimbabwe. Udaba lugugura wonke alukakhulunywa, imisebenzi yaphela, imikhuhlane yanda. Uzaphumelela na ukuqondana lenhlupheko ze-Africa, i-continent? Awusuze kwenzakale mpoyi. Ukuhamba nje kwenza nje kodwa ubaba lo msebenzi lo akhangelane nawo kawusizawukwanise.
Singabona yini senelisa ukudonsela izwekazi le-Africa kundlela acabanga ngayo, ikakhulu nxa ebheke amazwe angentshonalanga afana labo-Melika labo-Bhilithane?
Ye, ukhona ukuthi uminister Mphathindambo we-finance uChinamasa uhlale ekhuluma ngakho ukuthi ngasibe lobungani ubudlelwano obuhle lama-Americans, e-EU, le-World Bank, le-IMF ukwenzela ukuthi izikhi isikweledi sethu sikhohlakale, zuze ithuba lokuthi zidinge izimali zakhonale. Bakhuluma izinto ezijeneyo. Ngibona ngathi mina uMugabe kasoze akhulume ngakho kakhulu ngoba uyazi ukuthi i-foreign direct investment iqakathekile. Uzakhuluma nje okunye kwe-politics, kodwa njengomuntu ovele ethanda ukuxabana labantu kasuzayekela ukukhuluma ngakho, kodwa akuncedi lutho.
Phakathi kwenkinga zonke izwekazi le-Africa elibhekane lazo, ubona senelisa ukulungisisa ziphi uMongameli Mkapa?
Njengobesitshile ukuthi inkinga zakhona ziyehlula bona abanikazi ba i-Nigeria iyehluleka ukulungisisa udaba le-Boko Haram, i-Al-Shabaab yahlupha, ama-refugees maningi e-South Africa. Engikubonayo mina angakukwanisa nje ukuthi aphumelele ukwenza ukuthi abambanise abantu ababusayo okungekho emthethweni. Uzanika i-legitimacy kuma-dictator anjengabo-Kabila, abe-Swaziland, abe-Egypt. Yikho njengawuthi ukubambanisa nje amazwe e-Africa ukubusa okulobudlwangudlwa ngophakathi esingathi khona ngesithiwa yi-negative achievement.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukujengisela okwenziwe ngabalimi besola okungaqhutshwa kuhle kokwabiwa kwenhlanyelo lemfundiso ye-fertilizer.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi siqale ngokukhangela isivela kwamanye amazwe.
Umongameli wakwele Somalia, umnumzana Hassan Sheikh Mahmoud, usenxuse amalunga enhlanganiso yamalwe ecatha aweqembu labesimoslem abedlulisa amalawulo ele-Al-Shabaab ukuthi azinikele ukuze kuxoxiswane, kusetshenzelwane ndawonye.
Uhlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Security Council kanye labasemhlanganweni wokukhulumisana umlotha kwele-Libya basole kakhulu ukuhlaselwa kwewetela emkulu esigodlweni salelo lizwe ele-Tripoli okuthiye abantu abayisithoba munye munye befile.
Kufe isotsha elilodwa lebutho elilondoloza ukuthula ele-United Nations kanye lamabila kwele-Israel ekulwisaneni nokuqhamuka phakathi kwebutho le-Israeli leqembu lakwele-Lebanon ele-Hezbollah.
Izakhamizi zeHarare zikhuthaza umanisipala ukuthatha amanyathelo okuzivikela kumonakalo ongadalwa yikuna kwezulu eliningi ngokulungisisa imigelo yamanzi ukuba ingangeni ezindlini zabo. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Izakhamizi eziningi zemzini weMbare zithi sebelesikhathi eside bebhekana lobunzima bokwandelwa ngamanzi acina engena ezindlini zabo, imigelo isehluleka ukwathala kakuhle. Bethi bacine belahlekelwa ikudla, imbheda lamasofa ngoba sokonakele bengalancedo abalutholayo. Umnumzana John Dube ohlala emzini weEpworth obhekane lempophoma zamanzi zadiliza lezinye zezindlu uthi kasakhangeleli ukuba umasipala lebo kungabaphathisa kulolu daba ngendlela izinto ezimingayo.
Uhulumende ngalamali
isizwe sonke jikelele nje kasilamali. So kunzima ukuthi isizwe sikwanise ukuthi silungisise udaba lwezulu kumbe ngathi udaba lwamanzi isizwe singelamali. Imali kanti yona vele yayangaphi? Imali yanjontjwa. Yanjontjwa yibona abantu abakhona kuhulumende. Njalo sathola ukuthi abantu abakhona kuhulumende kanti bakhangele kakhulu ngathi ezepolitiki. Bagijimisana lezo politiki bayaxotshana bayalwa kabala sikhathi sokuthi bahlale phansi balungisise isizwe. So udaba lwamanzi kubo kumbe ngathi udaba lwezulu kubo ludaba oluncane kakhulu ukuthi kabala sikhathi sokuthi ngathi bebaprepare bebalungiselele njengoba besukwazi ukuthi isikhathi sezulu sesifikile balungiselele ngoba kumnyaka ophelileyo bakhona njalo futhi abanye abantu abafayo izindlu badilikelwa izindlu.
Sinye isakhamuzi seHarare elwela amalungelo ezisebenzi umnumzana Matthias Kuchuchu uthi sokudingakala ukuthi umasipala ahlale elungele umonakalo onje ngokulungisisa imigelo yamanzi sikhathi sonke isikhathi sokuna kwezulu singakafiki ngoba indubo zempophoma sezihlala ke zisenzakala phose eminyaka yonke kubangela ukuba abantu bengathola ubuthongo ngoba behlaselwa lasebusuku ethi sokumele uhulumende engenele ephathise lasemadolobheni. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamuzi zeHarare e-Combined Harare Residents Association CRA umnumzana Mfundo Mlilo uthi izulu lihlasele indawana ezijeneyo zedolobha leHarare ugoqela iMbare, Jitungwiza, ePuerth phakathi kwedolobha leManyame lezinye ethi udubo lukhanya kuyikusilela kwemali.
Idolobha leHarare njengamamadolobha kudala abhidlika so ukuthi kulungisise into yakhona le kuyashupha ngokuthi into ezikhona seziningi kakhulu futhi ungabamba lapha kuyavuleka esinye isikhala kweindawo. So lapha kufuneka a new paradigm shift nxa kungekho lokho avele asiyindawo.
Izisebenzi zekhansili zibonakala lapha lalaphaya zigebha ngenjongo yokulungisisa imigelo yamanzi ngesikhathi izakhamuzi zisithi sebephuzile ngoba izulu seliphazamise okunengi njalo isikhathi salo singakapheli. Imizamo yokuthola icebo likamasipala alisaphumelelanga ngoba isikhulumeli sakhe umnumzana Michael Chideme engabambeki encingweni zakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga Ntambe, silifake kancane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Ellen Shiriyedenga, yena ungumqondisi wezokhetho kucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Lungasitshela ukuthi siyasibona esikhathini lapha nxa sokuzafika ukhetho kukhulunywa ngodaba lwama-voters roll lokunye okunjalo. Kuyini okungakusenzakala okwakathesi ukuze kufika ukhetho kungabi lo dubo olufana?
Okay, ngaqala ngokuthi after i-election leka-2018 sahlala phansi ama-political parties lezeki kwaba le-conference. Ku-conference leyi izeki bona bathi bayathula bazalalela izikhalazo zethu zama-political parties labone osikhulume njalo sibone isikhulume ngezinto omele zilungisi. Yakhuluma kabanzi ngezinto ezithile including into nale ye-voters roll, le yabo-voter education, ngendlela nje okhetho lwahanjiswa ngayo. Maybe ngaqala ngendaba eye-voter education. Nxa sikhangela i-election is a cycle ngoba kunje so umethi ngabe anti kulo khetho oluzayo singakabala ama-by-elections la yenzakalayo kule national election omele ibe khona ngo-2018. So thina as ama-political parties sisebenzelana lezeki kule zinto ezithile okumele ngabe khathethi ziku-process fonti nxa by the time kufika ku-2018 sezilungiselile which of which you try pre-electoral period we elect electoral cycle yonaleyi into esiyikhangelelayo for instance kule mthetho leyi andithi le constitution leyi ezimbabwe entsha so kule mthetho ade ku-electoral act okumele i-aligne le-constitution then desibona into ezinjalo that transition ayikayenzakali kakuhle
ngeziphi ezinye njalo indubo ezibhathelane la khonoku ukuswelakala kwemfundiso lokunye okunjalo phezu kwe-voters roll
enye into eyayikhulumile ku-constitution ukuthi ngasikhangela into ye-voters roll amandla lawo athatha from ko-register general le ekhokhelwa ngumndeni but into le ilokhu ingakayenza kahle ngoba khathesi lingabona ukuthi even i-voter registration exercise akulamuntu orejistayo khathesi ngoba bakutshela ukuthi izeki yona ayikathatha amandla awo ngapi ko-register general into yangkhona ayikalungisi so besibona ukuthi ngezinye izinto omele zikhanya ingani ziyalungisiswa zona lezi ngoba i-voters roll yikho kulesiqokecela se-election futhi into eqakathileyo kumele sine siyinanzelele njalo ezi political parties esikhala ngayo yi-voters roll yona le eyasetshenziswa ngama-elections aka-2013 ngo-July is almost 2 years now after i-election yona le and as political parties asikayibona i-voters roll ukuthi yona yasetshenziswana plus ikhangela yona i-electoral act i-electoral act ikhuluma ngokuthi ama-candidates wonke even-approved candidate ulelungelo elokuphiwa electronic copy ye voters roll futhi ukuthi i-electronic copy naleyo bakunika iku-disk but sahamba kwi-election isaze saput i-election ama-candidates engaphiwanga those electoral copies instead izeki into i-register general eyakwenzayo ngiyuthi a day before i-election mhla ka-30 July yikho saphiwa khona ama-hard copies or e voters roll so nxa uyazibuza ukuthi liphiwe ama-hard copies that is aphiwele eHarare ukwazi ukuthi ulama-candidates ayebhinga ulama-candidates ayebedbridge khona ngale kumbe ezumba maramba fuki ama-candidates onale ayeathola njani ama-voters roll njalo into yayibuhlungu ngakho yikuthi babe unika ibhuku eli-over 700,000 pages ukwazi ukuthi suyahlala phansi ulikhangelisise njani ngoba i-electoral act ikhuluma ngokuthi i-voters roll should be in a format yokuthi you analyze it wena as a candidate you play around with it ukuthi nqanti ama-voters ande so ngiyathola esigabeni lesi ukuthi sibe kwazi ukuthi njengoba sithona sikhuluma nge-audit yokuthi i-voters roll igcina abantu abafaka kumbe ngesikhathi zani iminini kwiven ku-voters roll ya-last year anti sasiza ukuthi i-Ian Smith yena wafaka kudala but you are still in the voters roll so izinto ukuthi we need as ama-political parties you need a voters roll which should be analyzed and the constitution yezimbabwe yasivumela khona lokho so ngeyinye into vele esikhala ngayo kakhulu
njengoba siyabona ukubana lali kuhulumende omanyano kwehlula ukuthi kulungisiswe lokho manje phokathesi njengoba lingekho la kuhulumende libona ungani kuzalunga njani
into ekhulumayo Chris inzima kakhulu and into esiyibone ngoba at least laphana sisa kuhulumende omanyano ama-conditions angu ama-requirements angkhona they should be relaxed and so yakhumbula ukuthi i-voter registration yaphinda kabili that mobile voter registration yaphinda kabili ngoba it was because of ama-negotiators ethu but khathesi into leyi inzima ukuthi isenza abantu laba bevume i-ZANU PF government ukuthi bevume izikhalazo zethu ngoba even nxa ukhangele eparliament in terms of numbers thina sibalutshwane zi-opposition even nxa ukhangele izeki yena ingutando kayiphikisa
lo-ke bekungunkosazana Ellen Shiriyelenga obona ngokhetho kucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ebeselayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba thiyani indlebe lilalele kuhlandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo olivalelisayo nguChris Gande lilayo.
Siyabonga jahalezansi uChris Gande obesethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba ayike singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili
abalimi abavele ezigabeni zonke zelizwe batshengisela emahofisini ebandla lezanu PF eHarare bekhalaza ukuthi umongameli Robert Mugabe angenele kudaba lwabo lapho abathi baqelebezelwa kumpahla zokulimisa
umongameli Mugabe usuka elizweni elubhekise kwele-Ethiopia ukuyangena umhlangano we-African Union
Uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lweZimbabwe National Strategic Plan for Mental Health.
Hayi hlukane mthokazo omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, silichiya ku Studio 7 Live Talk.